sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabo lokho Studio 7 ngolwesibili mhlaka 19 Mpandula 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
akula ma-business opportunities akhona, so engazahambi abantu babelukhe bemkhangele nje.
Ingcithi ezigubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni o-United Nations General Assembly kalusoze luthele izithelo ngenxa yendlela elizweleli eliqhuba ngayo ukhetho.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western Central Africa.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi ye-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele leChina. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ngesikhathi amazwe amaningi kakhulu asathuthukayo ethatha ithuba lomhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly ukukhanga abangazotshala imali lokusungula amabhizimusi, ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lulethe izithelo ngenxa yendlela ilizwe leli eliqhube ngayo ukhetho olwenziwe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lamazwe omhlaba livame ukugoqa imihlangano ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly yokubonisana ngendlela angaqinisa lokuvuselela imisebenzi yokuthuthukisa ezomnotho, ukuthengiselana lokunye. Njengomzekeliso, ele-South Africa lithethe ithuba lokuhlangana lele-Melika njengenjongo yokukhulumisana ngendlela amazwe la angaqinisa ngawo ezamabhizimusi. Ingcitshi ezicubungula ezomnotho zithi ele-Zimbabwe kalilalo ithuba lokwenza okufanayo namanye amazwe ngenxa yendlela eliqhube ngayo ukhetho. Zithi kulakho ukwenza ukuba abamabhizimusi bakwamanye amazwe bangalithembi leli lizwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Kulakwashe Zulu esebenza ezimele othi ukhetho lweZimbabwe lwenza uhambo lukamongameli Mnangagwa kwele Melika lube yize nje.
Akula ma-business opportunities akhona kuzayenzakala njengo-2008 lapho uMgabe athi siyakhona bafika bamvalela e-Ethiopia. So engazahambi abantu babelukhe bemkhangele nje. Akula nto abazayenza because they need reforms. So ngani uyavuma nje ukusebenzisana loChamisa ukuza kubonakala ukuthi ama-opportunities la ngendlela ahambelayo ne-New York bekuzavuleka yonke into, kodwa nje babekukhangele nje abantu kungelani lancedo abaza kunikeza lona.
Lokhu kusekele ngumnumzana Ebert Jamuka osebenzelana lebandla le-People's Union of Zimbabwe. Yena uthi amazwe amaningi kawamethembi uhulumende weZimbabwe okwenza lezamabhizimusi zibe nzima.
Ukuhamba kukaMnangagwa ukuya ku-meeting ye-United Nations akuncedi abantwana beZimbabwe, ngoba uMnangagwa akawinanga ama-elections aka-23 August, but uMnangagwa untshontshe ama-votes abantwana beZimbabwe. So i-SADC, African Union ne-United Nations bayakwazi lokhu ukuthi uMnangagwa akawinanga ama-elections. So akumelanga bahlale laye apho emhlanganweni we-United Nations.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Thedi Ncube, ingcithi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso eye-Leaders for Africa Network, othi uhambo lolu luqhakathekile kakhulu.
IZimbabwe nayo lilizwe liphila kuhle lamanye amazwe. Ampatho okuqhakatheke kakhulu ukuthi umongameli weZimbabwe usukumile la ukuyahlangana lenkokheli zamanye amazwe, lenkokheli zamabhizinisi, lenkokheli zamanye nje ama-institutions, for example amabhenki, sihamba siyathatha ama-development partners landani. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyanika iZimbabwe ithuba layo lokuthi ikwanise uku-approacha labo enga partner labo ukuze bebisi development eZimbabwe okunjengama companies lamanye nje ama organization athile singakhangela kule zinto ezinjengabo climate change khonale kuyabe kulabantu abakhangela kakhulu eze climate change.
Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF uthi uhambo lolu luza kwenza umongameli Emmerson Mnangagwa athole ithuba lokuchaza izifiso zikaZulu weZimbabwe welemelika.
As we all know, Zimbabwe has two matters. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none, and Zimbabwe is open for business. So the United Nations General Assembly is a very, very good platform for us as Zimbabwe to market ourselves, to showcase the opportunities that abound in our rich land.
Njengoba sisazi eleZimbabwe lilendi imba ezimbili ezithi Zimbabwe kayilazitha lethi eleZimbabwe liyamukela amabhizimusi kulele. Umhlangano lo uzancedisa ukuba sithole lokho esilakho njengelizwe.
Umongameli Mnangagwa ufike eNew York kwele Melika namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni owe-United Nations General Assembly ngolwesine. Umhlangano walonyaka owe-UN General Assembly ongenwa inkokheli yamazwe omhlaba kumbe abameli babo wenziwa phansi kwesihloko esithi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Ngimele isitudio 7 ngise Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye olomhlangano we-United Nations General Assembly, umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba ukumiswa kwempi e-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele le-China. Lokhu bekusembikweni wakhe awethule emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni namhlanje e-New York, eMelika. Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kaZulu emazweni achiyeneyo omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa, we're reminded this work is as urgent.
Ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontando kayiphikiswa, sibhekane lobudlwangudlwangu obenzakala kwamanye amazwe okugengulwa khona ohulumende ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Siyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kaZulu emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Uqhubekele phambili esithi Melika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaselweni kwayo yiRussia osekubangele impi eliseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwele Ukraine iphele. Ele Russia yilo elenza kuba kwaba lempi le. Njalo yilo elingayimisa. Ele Russia yilo elingafuni ukuba kube lenhlala kahle kule Ukraine. Kumele kubuyiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. Leli Russia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelikwenza kule Ukraine. sizimisele ukuvikela ele Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngele Russia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngele Russia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokweChina sifisa ukuba sincintisana lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kweMelika leChina sifisa ukuba kuncintiswane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sicine sisilwa. Asisoze sivume ukuba kube nokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Ukuzikhethela kuya kusehla ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa ukulinganiswa kwabantu kanye lenzondo kuyengezeleka ngesikhathi sikhangelane lobunzima lobu lobunye. Kufanele sithathe izinqumo ezakha amazwe hatshi ezamadlwane. Njengalokhu engakutshoyo emhlanganweni we-G20, sokuyisikhathi sokuthi amazwe azwisane ezombusazwe ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli kufuna ukuzwisisana.
Responsibility to achieve compromise in building a common future of peace and prosperity for our common good.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi ungumbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo enxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngayo lenindlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union yethule umbiko owazisa inyathelo eseliyithethe eyokumisa uncedo lwezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5 million, ekade kumele iphiwe abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Lolu ncedo oluphiwa amazwe omhlaba kusetshenziswa inhlanganiso i-UNDP veluzamele lubuye ngezigaba ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ozayo oka-2024. Abe-EU bathi bathethele linyathelo ngenxa yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngalo eZimbabwe ngabe-ZEC kulolu khetho oluqhutshwe mhlaka-23 wenyanga edluleyo kuNcwabakazi. Lokhu abe-EU bathi bakwenza ngokunanzelela ukuthi iqula labo abalithumele ukuyahlola ukhetho kanye lamaqula afana lawe SADC lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zethule imibiko yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Iningi lazo zilubhekise kwele Bilitane ukuyasebenza kwezempila kahle siqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempila kahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka kuzinakekela. Iningi labafuna ukuyaphetsheya selilahlekelwe zimali ezesabekayo ziqilwa izigeleke eqelezi ezithi zimele abaqhatshi. Abanye bagcina bengahambanga kumbe bengahamba bengatholi umsebenzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda eseLondon.
Iningi labafuna ukuyaphetsheya selilahlekelwe zimali ezisebekayo ziqilwa izigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. Ubo Ncube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni komnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
Udlale ngami from December eloke excuse after excuse vele udlale ngathi kakhulu kakhulu yazi amanga so manga after manga every week amanga after manga isikhathi sichithile ama documents aza expire yazini ni hey yazi masahlala phansi sikhulume nje indaba zika Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuya eBrithani nguJane Phiri owakhuluma loNunu wayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu, uNunu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi. So ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000. And then ngakwenza lokho, ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks. And then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNunu yayingasangeni. Uhlale nithembise ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumane loNunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi. Yena uthi cha, kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers. Ngazikhethela mina engayi ngifuna ukuhamba ngayo. And ngithe sengikhethile, I did refer, ngareferya. But ukuthi kwahamba njani sebephanana imali, I was not there, I was not part of it. And I'm sure bayakwazi laba, I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi ule nkampani ehambisa abantu eBrithani njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency. Ngaphamba nje kwakulo muntu, umuntu wakhona wathi unama-COS, wasesithi khona abantu babhadala but umuntu wakhona kuthi uthi wayengasenawo. Manje my brother ngimfonele uthi ngathi khona mina bengigula seriously ill, bengidumba umzimba wonke nje ehlukene ne-BP, anginamali okwamanje, I can even send you my bank details, anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuya kule Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili, bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengaselamsebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisi yodube ngomunye ongaselamsebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi, umqhatshi uyasehlisela ireythi yeholo, kodwa ma sisebenza ama-hours amalutshwane ubesikhwezela ireythi yeholo. So ubone ngani bekulesimenemene, asazi kumbe singancedakala ngoba asihlukumezekile. Ngoba mangu sihola imali engayeneliyo, asenelisi ukubhadala indleko zerenti kuthi lathi siphile.
Umnumzana Sibusiso Ncube weCastle Cay noRichard Brithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngomahala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiswele ama-certificate bayabuya khona la bengasela ama-shift sebexwayisa ukufona around, hey, ngicela i-shift, ngicela i-shift. Wena umuntu ebhadala ama-10,000, vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000 wena ohlutha, hayi le yifekhi le. Uza kubhatalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe driver elama-shift doing well? Anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali uphinde umbhatale 10,000, wohle ukucabange kuhle kwena lo.
Uhulumende kwale Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship abavumela ukusebenza kwezempila kahle kulelo lizwe ugatha lwendaba zasekhaya kwele Britain Home Office yalile ukukhuluma le Studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho ngimele Studio 7 ngapha eLondon igama lami Ezra Jesus Bani.
Kwezenotho namuhla sixoxa lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni kwele Zimbabwe othi kunzima kulezinsuku ngoba idola leMelika kalisabambeki kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi. Uxoxa lo Gibbs Dube oStudio 7.
Sinamanje makhathesi Dube abantu abaningi besebegcwele emgwaqweni sesithengisa sibaningi akusafani lakuqala. Laba ababesebenza abaningi bamiswa abasasebenzi bonke babuya emgwaqweni. Sonke sesingabantu abaphila ngokuthengisa akusele othenge lo muntu. Njalo kuba nabanye abantu abafika bethole izinto engingathi mina ezijhukileyo ngaphandle kwamazwe. So ngathi bebuya lakho ngapha i-competition yakhona kubhizinisi isifika nto kakhulu okuthi vele nokuthi ithengise sesithengisa nje khona ukuthi zizokuzizileyo kodwa akusafani lakuqala ibhizinisi yakhona isafani. Kuthi kunjalo nesisindo sami semali yakithi leyi besike sathi thina ibisingani sithi istable isimile ndawonye ngoba ubusisithi ungazithengise ngayo i-RTGS ukwanisa futhi ukuphinda uthenge i-forex kumkambo omnyama. Foemalanini bethu yokuvula ama-election sokungani layo futhi imali yakithi siphinda futhi sisize ivalu sekukhwela futhi amandla edola leMelika. So ibhizinisi yakhona sengisenza ibhizinisi ibe nzima kakhulu.
Ngathi isiwe kanganani nxa ungasitshela sibili ngama nombolo ukuthi ime inje imali ezibabo kwamanje nxa uthengisa.
Singakafiki esikhathini sekhetho sama-elections i-$1 ibisistebhu ngoba ubusukwane ukuyithenga ngabo nge-5,000 RTGS kumbe 5.5. Kuyena liziki sikhuluma khathesi ukuthi ziyithole sokumele ikhiphe 6.5 kumbe 7,000 ukuthi ithole i-$1. Osokusenza kube nzima kuphinde futhi kube nzima thina esiwoda kubomesina kubo-South Africa nxa usulalele imele i-$1 ukuphinda futhi ithole irandi nerandi lakhona i-R100 ukuthi ungaba le-5 USD uthole i-R100. So ke singangokuthi intshintsha kwezimali khathesi i-R100 yakhona usuyithola futhi nxa ungaba le-$5 sokuthi sithophela phezulu ukuthi uzithole i-R100.
Pho kuphile kanjani Mampofu?
Engingakusho Dube ukuthi angazi ngesikhiwane wabe kubiza bathi survival of the fittest. Kuyaphila nje okuthi mhla uthe wathola khonokho okutholileyo lokokuthi uthole okokudla udle udlule. Kodwa angeke sithi ukuthi siphila impilo yokuthi ungakhangelela ukuthi uyaphumelela ngomuntu othengisayo ongaphumelela ngokavuka elolutho. Sesiphilela nje ukuthi as long as ngilele ngidlile ngavuka ngiphila. Yikho sesibona sokusanele ngaleso sikhathi.
Abantwana-ke imuli pho liphila njani nxa kunjalo?
Abantwana lezikole Dube uhulumende uyabe sithi abantwana bengagxotshwa kodwa uzathola ukuthi umntwana uyahamba esikolo ayefika ahlalise phandle futhi laba ababhadalileyo kube yibo abafundayo ngakube ngiyo ohlala phandle. So lebantwaneni isimo sakhona siyabahlukumeza ngoba umntwana uyabe ekhangelela ukuthi umzali ndorovuke wathengisa engena mthuza kuyethengisela kwanisa ukubhadala ifuthi. So ngobunzima bebhizinisi yakhona ukuthi sesibaningi abakhangelele khona ukuthi sikhangelele ekuthengiseni kuba nzima nokuthi uthole leyo mali yefuthi zathi iyaphendula ngkhaya uthole umntwana uthi namhla kangifundanga abanye bebefunda mnale ngihlalise phansi ngoba nabezikole sebabona ukuthi baxotha abantwana kuba nzima ngomhulumende ukuthi umntwana engaxotshwa. So baba hlalisa phandle ababa babhadaliwe bazabe phakathi ukufunda kuye kuthi wenele umntwana ongabhadalanga owahlale phandle. So lebantwaneni isimo sakhona siyathanda ukuhlukumeza abantwana ngoba namhlanje uthe wabhadale sebuyele eklasini usuka kube ngathi yena kumbuba ndlululiwe ukhethiwe ngasakwanisa ukuthi akhonsentrate kuhle ezifundweni zakhe.
Pho-ke isicelo sakho kuhulumende ungasibeka usithini kona?
Mina engingakusho ukuthi uhulumende asazi ukuthi engakwenza njani Dube ngoba sekuyinto esileminyaka leminyaka lokho esicela ukuthi uhulumende ngawo uyathi uhulumende ngawo uyathi kodwa kungenzeki. Kodwa mina sami isicelo ukuthi ngakuyavula amakhampani la amaningi avalayo asaphenduka aba ngamasonto abantu abaningi ababengekho kwibhizinisi informal trading babuyele emsebenzini. Abantu bengabuyela emsebenzini informal trading sekuzathengisa-ke bonabo abalutshane kodwa abaningi abantu sebesebenza sebehola bese kuthi nakwez bezimali isisindo semali yethu sibe yimali imali elenzali imali ethengayo futhi noma lamlako wasebenziwe emiyakajesu kodwa kube yimali ethengayo-ke imali lesisindo okwaziyo ukuthi lamlango ngathengi sakuyenzile ngolesikhathi imali yami zabelokhu ifana nizakwanisa ukuphindeni yehoda kulo wakakhesa ukuthi uyathengisa ungakwazi ukuthi uzabuyela yini yehoda imali yakho uthole ukuthi kayisakwani so lesisa ukuthi ngawo uhulumende yakhangela especially kwezezimali ngokuthi amabhizinesi abantu abaningi babuyele baqhathe emsebenzini basebenzi hhayi ukuthi wonke umuntu agcwale emgwaqweni ephengisa.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla koBulawayo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkulumane. Kulaba sakhulayo abanengi kwele Zimbabwe abathi abathakazelela abaphathi intambo bengatsha zikahulumende abakhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa besithi iningi labo ngamaxhegu angeke athuthukisa impilo yabatsha. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba abathi uMnangagwa wakhetha amakhehla angeke abalolwazi lenkinga ezibhekane labo ukuze kulungisiswe umnotho welizwe oqhubeka ugugudeka okwethusayo. Omunye wabalombono lo nguPhasho Raphael Sibanda osakhulayo owebandla le-Citizens Coalition for Change njalo omele ilokitshi le-Cowdery Park edale lephalamende.
Sikubonayo ngekhabhinethi yabongqongqoshi leyo ebekiweyo akusijabulisi ngoba akula ngitsholo yedwa untanga obekiweyo. Ontanga ababekiweyo ngabantu abakamongameli asingeke sithi ngontanga ngoba bahlezi besidla bebenefitha kumnotho welizwe. Ikanti-ke thina isikho ukuthi sithi sifuna ukuthi lathi sibe khona phana kodwa besifisa ukuthi ontanga labo bebekwe baphathe bakwanise ukuthi betholakale ezindaweni okuthathwa khona izinqumo zelizwe.
Kodwa okhokhela abatsha koBulawayo kubandla leZANU-PF u-Addington Mpofu uthi abaphathi intambo ababumba idale le-cabinet balakho ukuguqula umnotho welizwe.
This is the best cabinet we have ever seen in our lifetime. I-cabinet leyi singayifananisa nje ngamafitshane esingakuthi yiyo i-dream team. Yiyo i-dream team ezaqhubeka ngomsebenzi akade uyenzwa ngucomrade u-E.D. Mnangagwa kuthemu yakhe yakuqala. We look forward to seeing more things ezizathuthukisa ilizwe lethu.
UTsepang Nare ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala koBulawayo yena-ke uthi ukhathazwa yokuswelakala kwabakhubazekileyo kukhabhinethi.
Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi kusenziwa i-constitutional amendment number 2 kungezelelwa ama-ministers lawo adojwayo ukhangela ukuthi balobe ngcithi bani. Sadala thina i-position paper sithi njalo sokungezelele sokuqala ukuthi lapho kuzabunjayo i-cabinet kufakwe umuntu okhubazekileyo kodwa lokhu asikubonanga.
UNyari Bhechani omunye njalo osakhulayo olwela amalungelo abontanga okunhlanganiso ye-Youth Vibes Africa uthi akaboni okwaphambanisekayo ekukhethweni kwabaphathi intambo bakahulumende.
Ontanga are being empowered. Abangu-6 bona laba abakhethwe ngumongameli ukuthi bebe ngama-ministers bazasebenza gadalala ukuthi be-empower abanye. Uku-empower it's a process akusozokwanise ukuthi khona wonke ontanga ababe-empowered kawani.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ekwele South Africa uMnumzana Ndumiso Sibanda uthi akula okutsha okuzalethwa ngabaphathi intambo abakhethiweyo ababalisa abatsha.
Iningi labantu ababiselweyo kukhabhinethi abaphathi intambo ngabantu akade bevele bengabaphathi intambo. Yebo, kukhona abatsha abafakiweyo, labo singabanikeza abathi benefit of doubt, kodwa njengendlela okubukeka ngayo ayikho into e-inspire confidence kukhabhinethi leqokiweyo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, uthi abatsha baqanjelwa amanga ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngongcwabakazi lonyaka.
Isifiso sona sokuthi ontanga babe khona kukhabhinethi angikhole ukuthi sikhona. Uhulumende uthembe khona okwamakhotha okwephalamente. Amandla aphuma kukhabhinethi. Nxa ontanga bengekho angikhole ukuthi isithembiso sakhona siyabe singesiqiniso. Sokutshengisela nje ukuthi kwakuyindlela yokuhoga amavoti ngesikhathi sokhetho.
UMnangagwa onguye yedwa olokhu ekuhulumende kusukela ilizwe lithole uzibuse ngo-1980 usanda khetha amalunga ekhabhinethi yakhe labasekeli babo abatsha abahlanu kuphela. Ingcwethi ezicubungula ngelungelo labasakhulayo zithi abasakhulayo abakuhulumende balutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abakhethwa ngoyengumongameli uMui Robert Mugabe ngo-1980 ababe balisa unkosikazi Joyce Mujuru, uMnangagwa, uMoveni Mahatshi, uSidney Sekeramayila abanye ababe ngabasakhulayo bevela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimutho Bias Mutsingwa.
Ngo-Live Talk namhlanje uhlelo labasakhulayo The Connection sixoxa labatsha baseZimbabwe ngomhlangano United Nations General Assembly. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngudaba kancube.